eqinisweni lokhu asikhulume ngeqiniso sihlobo lami right from the time ama-election esifika khona akula muntu ohlukuluzwa omunye umuntu but things abantu bayaexagerate izinto bayakhuluma lokhu bakhuluma lokhu bakayisiko khonokho
abahlana babotshwe ngeviki edluleyo lababetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Mnangagwa uyakuthemba la ukubana bebekwenza khonokho
yebo akuvele khona akulalizwe ngingamele lingelamthetho yalo singayekela kube ngamahlanga ilizwe liyeke libe ngamahlanga ungashupha abantu nxa beyiqoqa ukwenza ikubona la ku-social media lapho baposta izinto zokuthi heyo president eresayine heyo president esayina senjaninjani ngabantu bona ababasebenza labantu bona abanjani abadinga ukuthi kube lokuxokozela abadinga ukuthi kube nodlame phakathi kwelizwe yibo abakudingayo bethatha amathuba okuthi kulezinye izinto ezihlupha njeukuthi imali iyahlupha amafutha ayahlupha nani 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 bazama ukuthi bathi build up eyinto yabo yokuzonda phezu kwezinto ezenzakalayo bengakhangela ungakhangela yonke into nale eyenzakalayo ukhange lento ezinto ezenzakalayo zinezo ukuthi yeyilungeto afuna ukuthi bathi bona bahlukuluziwe but abasoze beyekelwe besephula umthetho welizwe
alesavi umnyama ongelampisi yini lapha baba ugawule njengezanu p f kumbe selisethuka nje nxa libona izithunzi zenu
hayi ulutho lukhona ungakhangela izinto ezenzakala izihlakalo zinezo ezikhona nento ze-social media ungakhangela ukuthi ngelanga elize lingahambi ye lingayenzinjani abantu beqoqana kuya ulutho lukhona ntingameka sezisukubalekele khonokho ulutho lukhona kodwa-ke hhayi njengohulumende uhulumende uqaphele ukuthi kungaba nezihlakalo ezinjengazani into ekhona yokuthi uhulumende ufundile ngokwekethisa entweni eyayenzakalayo laphana kubhidlizwa ama-properties abantu khonaphana wafundisa uhulumende wamvusa ukuthi uhulumende abone ukuthi kulabantu phakathi kwethu abale njongo yokuganga beqashe ngemva kokuthi bayademonstrator abantu laba besezinjengo zabo zokuganga kodwa besithi bona hhayi thina siyademonstrator lapho sithi lokhu lalokhu lapho kungayisiko khonokho bona bele njongo ebanzi